linkuthazo iphuma emhlanganeni wabasha bemazweni angamalunga enhlanganiso yokumanyana wesadaki oqale izolo uphela namhlanje eHarare. Ekhuluma kulomhlangano umeli weZimbabwe enhlanganisweni yabafundi eSouthern African Student Union SASU, uMnumzana Thamsanqa Ndlovu, uthe ukumanyana kwentsha yaluhlobo kuzanceda ekuthini ilizwi labo lizwakale ngohulumende. Act 1 Ndlovu. Okugcizelelwe ngosakhulayo wakwele South Africa ongumkhokheli wenhlanganiso ehlangula community organization le-X-by-5 hashtag Uniting Youth, uNkosazana Nangomso Qinana.
Silulutsha lwase-Afrika siqoqoshene apha eZimbabwe namhlanje nayizolo 28 and 29 May 2019, sizodibanisa intloko malunga nokwakha e-Sadec Youth Solidarity Network. Silapha silulutsha from South Africa, Zambia, Botswana, Eswatini, and of course Zimbabwe as the hosting nation. Sixhaswe lulutsha lwase-Uganda.
Umhlangano lo wenziwe ngenhloso yokucebisana ngamanyathelo intsha engawathatha ekuzithuthukiseni njengenkokheli yakusasa kusukela emakolishini kuze kuyefika lapho ezizangena khona kubukhokheli. Lokhu kuze ngemva kokuba intsha inanzelele ukuthi akulanhlelo zokufundisa inkokheli emakolishini lakwezinye indawo lapho intsha ikhokhela khona ephathelane nobukhokheli obuqotho. UNkosazana Sikhangile Moyo owe-Young Women Alliance uthi intsha yesifazane yona ikhanya isalele emuva kakhulu, kungakho ekhuthaza ukuthi layo kayiphakame izimele.
Angeke ngithi amathuba siwaphiwe ngoba ama-spaces lokhu evaliwe, especially for omama. We are still faced with i-problem yonaleyo yokuthi i-50-50 vele ngani i-IS asonto etholakalayo lapha, especially e-Africa. So lokhu sizama ukuphusha, sibambisana lamanye abantu abatsha ukuthi size sikwanise ukuthi lathi singene kuma-positions obukhokheli. But as it is, vele sisemuva kakhulu, especially nxa sikhangele omama. So kulama-issues amaningi singasakhulumi even ngawo ubukhokheli. Kuningi omama esihlangana lakho, but i-problems zigcina sezidouble because of khonoko ukuthi singabomama.
Kunjalo nje abenhlanganiso zamalungelo oluntu bathi uhulumende kumele ashiyane lomkhuba wokubopha mahlayana abalwela amalungelo oluntu ngowabele ndima eqakathekileyo abayidlalayo empilweni lokubusweni kwelizwe. Umgcini sihlalo womanyano wenhlanganiso zamalungelo oluntu e-NGO Forum, uNkosazana Justina Mgogo, uthi uhulumende kumele ahloniphe lezi nhlanganiso hathi ukuhlala ezihlasela. X4 Justina Mgogo. Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende eqhubekela phambili ebopha labo abasola umbuso ocuku, ukuhlukunyezwa kwabantu kanye lokuncindezelwa lokwephulwa kwamalungelo oluntu, okuqale ngokubotshwa kwabahlanu abagoqela osakhulayo unkosikazi Farirai Gumbonzwanda, abenhlanganiso ezilela amalungelo oluntu enkundleni yendizamtshina eHarare ngeviki edluleyo bevela emhlanganweni phandle kwelizwe. Kwabothwa njalo ababili ngomvulo izolo, kubothwe njalo uNkosazana Joanna Mamombe owebandla le-MDC ekhokhelelwa nguMnumzana Nelson Chamisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Pepe.